na lichona njani zibukandaba siyadibana kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje sixoxa lomnumzana Greta Vodloza Smanda ingcwethi kwezamasiko sihlaziya udaba olufanayo okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
baba Gande sabona ngisho labalaleli bakho ngithi salubonani
ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho kuyini okungaba kusenzakala ukuthi sibone abantwana abancane kangaka sekuthiwa bazithwele
lichilo leli baba Gande lesizwe sonke kungumnyama omkhulu lo owembese isizwe ngoba phakathi kwesizwe sethu sihlezi kuhle hayi bekungenzakali lokho amalungelo engani abehlonishwa kakhulu ikakhulu amalungelo amantombazana abehlonishwa kakhulu lokhu sokuliyeza elimnyama eselehlele isizwe okudingakala ukuthi ngesintu sakithi sibili kubonakala ukuthi kuyini okungabe kusenza ukuthi siwelwe namashwa anje ngoba kimi ilishwa leli kanye kanye umnyama owehlela isizwe ngoba ungabona abantu abadala sebengasahloni hayi lokhu kuyazila njalo nje sokutshengisa ukuthi abantu sebebanjwe ngumoya ongasalunganga osudinga ukuthi esizweni ngabe sihlezi kuhle ngesikhathi sakhona hayi bekuzanuwa sibi kubonakala ukuthi kati kuyini okungene emakhaya okungena emakhaya
zona izigwebo ezifakelwa abantu abadliwe ngula abantwana abancane kangaka ubona ngani kumele zikhuphuke yini
ye kuyadingeka kakhulu ukuthi izigwebo zalezi izigwegwe ezikhangelisiswe sibili kakhulu ubonakala ukuthi khona lomuntu angathola iphi indlela ezakwenza ukuthi labo abangabe benengqondo efanayo bangakuphindi futhi ngoba lo vele okwenzile yena ngwakhe akumelanga ukuthi vele abuye alethe futhi emphakathini kumele ukuthi abe yisifundo ahambe ngokuphela bafunde isifundo sokuthi akwenziwa lokho ukuze kube lokuhlaliseka emphakathini uhluzele nje ube kwazi ukuthi awuseyikuphenduka futhi kumphakathi awuseyikuphenduka futhi esigodini nasezintini
abanye bathi kungaba kuyimithi ebangela ukuthi abantu beselisa benze isihluku esingaka uyavumelana yini lakho lokho
yebo ngiyavumelana lakho kakhulu lokho ukulabo bathi khona bona imithi ngoba abantu bakithi sebacabanga ukuthi khona ukuphila ukuthi unothile kanti ke abantu baphila enothile enganothanga ngoba yena uNkulunkulu laye futhi wakudala ngendlela yokuthi abantu laba kumele ukuthi baphilisane laba abanganothanga balazo laba izinto abenelisa ukuzenza ezingenelisa ukwenza yilaba abanothile pho ke umoya onjalo ukuthi khona wena uhambe uyedinga umuthi wokuthi uzebamba umntana wakho umbone ngani into embi kakhulu ingumuthi omubi kakhulu lo
okugcina ungavalelisa abalaleli
ivalelisa abalaleli ngisithi bantu bakithi isintu sakithi besihlanzekile kakhulu bantu bakithi ngabe singabuyela ebuntwini bethu isicelo sami esikhulu leso sihloniphe abantu bethu sihloniphe abazukulu bethu sihloniphe odadewethu sihloniphe omkethu sihloniphe nje wonke umuntu esiphila la isicelo sami leso engingasitsho ukuthi abantu bakithi kasibuyeleni kunhlonipho yethu sibuyeleni silweni lezigangi lezi ezikhona abantu bangafihli ukuthi lapho sokulesigangi ngoba kathesi ngiyakuzwa ngiyakubona abantu bayafihla bebona ukuthi lapho sokulokuganga okuthile babe sebefihla sebesithi bona bona enxenyela umuntu lo sesizambophisa hayi lowo muntu uvele kaphume phakathi nabo mphakathi umphakathi asozuyekele lihlupheka ngoba kuningi lana elivelele lakho labo esingabathi bayahlupheka kuningi abalakho okungancedisa labo abathi banothi ngiyabonga balaleli ngiyabonga futhi lo mhlazo kwestudio 7
lo ke bekungumnumzana Greta Vodloza Smanda ingcwethi kwezamasiko naye kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama nguChris Gande sidibane njalo ngeviki ezayo lila